daba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 lamhlanje ngolwesithathu ekuseni mhla ka 27 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi uxolo kambe uhambo lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa obikwa eseye emazweni ambalwa awezwekazi leAfrika phansi kohlelo lokuqinisa ubudlelwano bebandla leli lamazwe la luzaba lempumela enhle na.
Uyazama ukuthi aziwe eAfrika ngoba umuntu la oqale khona manje ezombangazi sikhangela ukuthi uthethe amandla ukushona ka-Sandra. So angazi ukuthi amazwe eAfrika bazomemukela kanjani lokuthi bamazi anganani. Ngiyacabanga ukuthi amazwe amaningi ngabamazi lomuntu lo ngoba isacathula kakhulu kwezepolitiki.
Ngule siphathamandla somanyano we-United Nations esikhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngendlongo ngenjongo yokuzehlaziya umomo wendlala lokuthi ncedo bani lumanyano ongalupha abantu abalambayo.
Isigaba ezigabeni eziningi babelimile kwasokufika lapho uchecko nambona ngani lancaku ukuthi umuntu angaze bona ngani ikhathi yabumba alime kade ngikuboni kuzavuthwa ngoba sokudlulele isikhathi esasisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo wenu weStudio 7. Kulesiphathamandla somanyano we-United Nations esikhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ngenjongo yokuzehlaziya umomo wendlala lokuthi ncedo bani lumanyano ongalupha abantu abalambayo. Uhambo lolu luza ngesikhathi lapho United Nations isithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu, 5.3 million, ababhekane lendlala embi eZimbabwe lonyaka, abadinga usizo ngokuphuthuma. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxelo wake waba ngumeli weNkayi South edalele ePhalamende uMnumzana Bednico Bebe, yena othi mubi umumo esigabeni sakhe.
Umumo mubi ngoba ke njengoba kuthiwa ukuthi abantu bakhangele udubo lwendlala, udubo lwendlala lukhulu kakhulu. Singabonga ke i-United Nations, ngithi sibonga i-United Nations ngokuba nombono obanzi ukuthi babuye bazeplanela laba abafuna ukubusa bengakwazi ukuthi kubusa kuyini, bengakwazi ukuthi kuplanwa njani. Sibaplanekele i-United Nations sibuya kuzekhangela ukwenzela ukuthi ke bese bedinga ke imali zakhona ezokuthi kuncedakale abantu bancedwe ngokudla, ngoba ukudla sikhuluma kunjenje nezulu lakhona alini okuhlanganisayo liyena liseqa kwezindawo kwezindawo umumo mubi kakhulu. So ngesivele i-United Nations sikhangele ukuthi lanxa kungaba labantu abangaba lokulamba lonyaka sebehle bekhangela baze babone nesivuno esizaphuma eminyakeni olandelayo. Kuyinto enhle ke kakhulu lokho kwenziwa i-United Nations. Ngikhuluma kunjenje baningi abantu abanganesilo abangatholi imali ezanele ukuthi bathenge ukudla, abakhangelele ukuthi baphiwe ke ukudla ke nguhulumende. Ngenxa yokuthi uhulumende wethu uyehluleka ngenelisi lokho i-United Nations siyayibonga ngoba ke isize ngingenela ukuthi inceda abantu bangabulawa indlala.
Ukulima khona balima yini abadala esigabeni sakho?
Ukulima bebelimile abaningi bahluleke ngezulu, kodwa ke hayi abaningi kuyathembisa bethemba lokuthi ke laba abalutshwana bala abathola ukungcono ke bazancedakala. Kodwa ke ngithi ke uningi isigaba ezigabeni eziningi babelimile kwasokufihla lapho uchecko nambona ngani lancaku ukuthi umuntu angaze bona ngani ikhathi yabumba alime kade sikangikuboni kuzavuthwa ngoba sokudlulele isikhathi esasisayo. Kungasenani ke kulalokhu ke okuthiwa yi-climate change njalo okudalwa abanye abakwenzayo babenza ngokungazi, kodwa ke uhulumende ule nguye kufanele ukuthi afundise abantu ukuthi-ke okubangela i-climate change kuyini njalo kubangela kuyini into bani okufanele abantu bazenze ukuthi bazi ukuthi bavikele ke ukuqhubekela phambili kwa-climate change. I-climate change ke isesenza ukuthi ezindawo zibe lani zibe le drought ezindawo zibe lezulu eliningi elicina ke futhi ke sibe lendlala ezulu lankhona izulu ngaba ningi kakhulu sibe lendlala lingaswelakala kuba lendlala so i-climate change yenza ukuthi umkhathi ungasabi umkhathi esasiyazi njalo ususenza ukuthi abantu bangabikwazi ukuplana kuhle ukuthi balime ngasiphi isikhathi lapho abangathola khona izulu elanelayo ekadeni sasikwazi ukuthi izulu libuya ngesikhathi esinje kulinywa ngesikhathi esinje kudliwa ukuchizwa ngesikhathi esinje khathesi ngenxa ye-climate change lokho esasikubona ekadeni sakusenzakali kathesi.
Ungathi bakhona yini abalambayo eNkayi South okokuthi sebeseqa ukudla kwemini kumbe ukudla kwantambama?
Bebekhona sibili labo abakade begciweke luhlelo lwe-vision okade luncedisa abantu ekade bekhangelele kulo mumba kade beuhola owehle social welfare nokuthi bathenge-ke e-GMP. Bakhona-ke abantu abanjalo abangalazi imali zona lezo njalo abangazange bathole okwaneleyo-ke ku-welfare yibo abagcina sibabona sibesidla kanye yelanga.
Lo ngumnumzana Petnico Pepe owake waba ngumeli weNkayi South edalele ePhalamende ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseNkayi. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa eseye emazweni ambalwa awezwekazi leAfrika phansi kohlelo lokuqinisa ubudlelwano bebandla leli lamazwe la. Embikweni awethulwe yileli bandla izolo, umnumzana Chamisa ukhangelelwe ukuphenduka elizweni ekupheleni kweviki, kodwa akukhulunywanga ukuthi amazwe la ngawaphi njalo mangaki. Omunye wabasekeli bakamnumzana Chamisa abathathu, umnumzana Elias Mutsuri, othiwa kaxotshwe ebandleni ngabanye, nguye oza kuba ephethe isikhundla sikamongameli, ukutsho umbiko we-MDC. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe, umnumzana Cassius J. Simana Mpofu.
Ya, ngibona ngathi uyazama ukuthi aziwe e-Afrika ngoba ngumuntu la oqale khona amandla ezombangazwe, sikhangele ukuthi uthethe amandla okushona kaTsandre. So angazi ukuthi amazwe e-Afrika bazomemukela kanjani lokuthi bamazi kanganani. Ngiyacabanga ukuthi amazwe amaningi abamazi le muntu lo ngoba isacathula kakhulu kwezepolitics. So asazi nakhona noma mayefika kubo ufika akhulume ngani, ubatshela ukuthi ulufunani, ungubani, ngoba kunzima ukuthi abanye bamemukela abamazi kwezombangazwe kakhulu masikhangele i-Afrika ngokuma kwaye kwenzekile lokho.
Kodwa sike sakubona kuminyaka edluleyo sibona ungani amazwe awezwekazi le-Afrika akhanya awemukeli amabandla asacathulayo afana njenge-MDC. Ubona ungani kuyanceda yini ukuthi abhode kuwo amazona la bona bekhanya bengabamukeli?
Kunzima ukuthi kubonakale exactly ukuthi yini ezophuma ngoba akuzokumsiza kakhulu ngoba khangela amabandla amazwe e-Afrika amaningi angkhona alokhu esekhokhelwa ngama-liberation movement. Ngemva kwama-liberation movement kuye amanye amabandla asukelawo akhula ngokushesha. So ama-liberation movement amaningi akuthi ayi-Afrika la amabandla lawa akunzwa khona manje ngabawemukeli ngoba ngabathathi nje amabandla alezifiso zabantu Afrika thatha nje amabandla athunywayo ngabantu bamhlophe noma okunye ankhona kwathi kuqiniso kodwa-ke bona abawemukeli. So kuzoba nzima ukuthi yena ngokwakhe uChamisa ukuhamba wakha kwenza esiye Afrika kumsize, mhlawumbe kungamsiza kodwa akuzukubonakala kakhulu, akulathinto olukhulu azolithola ngohlekelo olukhulu azolithola emazweni aseAfrika. Maye ngabe siya kwamazwe aseAfrika uze kwemukela ama-opposition party afana nebandla lakhe, hhayi la amabandla amadala abamazi bazukulemukela ibandla le-MDC kabalazi vele.
Kuthiwa uhle wachiya umlayizelo wokubana ozabe esaphethe isikhundla sakhe ngumnumzana Elias Mzuri lo okuthiwa kasafunwa ngabanye, kungakutshengisani lo?
Mhlawumbe ingaba indlela yokuzama ukutshengisa ukuthi usafisa ukuthi asebenze nomzuri loba nje abantu bengasafuni ngoba ukungafuna kukamzuri lokhu akubonakali ukuthi kusuka kuphi, uyesatshwa uyitret kuShamisa. So uzama mhlambe ukuthi angathi kuzondeze eduze ukuthi mhlambe basebenzisana bonke kodwa into kusazakala khona ngeqiniso ukuthi into efuna ngumtshamisa nezomtshamisa leyo ngeyokuthi abe nguye okhokhela ibandla ngoba khona siyeza ukuthi ma i-congress leyi abayihlelileyo iphumelela isiba khona ngesikhathi esikhethiweyo bazama ukuthi kungabi khona umuntu ozoncintisa isikhundla soba ngupresident kungabi khona umuntu ozoncintisana naye esikhundleni sokuthi abe ngupresident ipart so ukufaka umduru khona kungabili ngabe zama ukuthi ambambe amfake ekhwapheni lakhe eduzane ukuthi mhlawumbe avume ukuthi okay mina yimi upresident weparty ngizokhokhela iparty or azame ukuthi amthulise or kube ukuthi uzama ukuthi am-expose abantu amfake ebantwini ukuthi hhayi nangu sisebenza naye ningazela mbalekisa aningazela niphothele kudeni kuza kwonala ngathi bandla alila democracy akabuye sekucongress ma kuyokhona congress adliwe ma edliwa so kukabili into zakhona ngoba ushamisa ipolisi yakhe ukuthi ufunani ngokukhokhela kwakhe ilizwe akubonakali kahle kakabi nekhiye epolisi ekhona ukuthi abantu anawo ufuna ukusebenza nabo kanjani yena ufuna ukusebenza ngayiphi indlela esiya phambili so kule question lapha enkulu ekhona khona kwabantu uzothiya umuntu angasamthembiyo kanjani esikhundleni
lo mnumzana Cassius J. Simana Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa. Ngesikhangele ezinye zendaba eziqhamukayo lamuhla. Uhulumende uthi ulindele amabhasi angamakhulu amabili i-200 ukuthi engezelele inani lawe Zimbabwe United Passenger Company awezubco. Umphathintambo kahulumende uMnumzana July Moyo utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi amabhasi la athengwa ngemali eyadingwa uMongameli Mnangagwa njalo aza kwengezelela imota zokuhambisa emadolobheni. Uthi wonke amakhansila kufanele aqhube uhlelo lwamabhasi lolu njalo maningi amabhasi azayo okuzabangela ukuthi amanye asebenzele emaphandleni. Uthi amabhasi ezubco asengezelelwe eHarare esuka kukhulu elilamachumi amane lanhlanu i-145 esiya kwelilamachumi ayisithuphalane i-164. Iziphathamandla zikahulumende weBotswana seziselizweni lapho ezilungiselela umhlangano wakusasa owokwakha ubudlelwano obuqinileyo lele Zimbabwe weBinational Commission ozaqalisa kusasa lapho kukhangelelwe ukuthi umongameli walelo lizwe uMnumzana Mokoesi Masisi lomongameli Mnangagwa bazasayinelana izivumelwano ezithile. Umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe eBotswana unkosikazi Unity Dau uhlangabezwe ngomunye wakhe weZimbabwe uMnumzana Sibusiso Busimoyo egcekeni lendizamtshina iRobert Gabriel Mugabe International Airport izolo sokuhlwile. Uvele sinye isiphathamandla sikahulumende walelo lizwe uMnumzana Eric Molale. Unkosikazi Dau uthe ubudlelwano beZimbabwe leBotswana abubutsha njalo abakwenzayo yikubuqinisa nje. Amadodakazi kamuyi owayengumhlabeleli uOliver Mthukuzi uSelma Losandra babikwa sebeqoqe imbuthano yemculo elizweni kanye leSouth Africa leUnited Kingdom eyokukhumbula uyise ebizwa ngokuthi The Selma Mthukuzi and Friends Concert. Lokho kwenzakala lanxa kwake kwaphuma umbiko ovela kumfelwakazi kaMthukuzi uDaisy owawusenqaba ukuthi kube lembuthano enje usithi basamkhumbula ngeyabo indlela njalo bazayiqoqa ngokuya kwesikhathi. Kodwa amadodakazi kaMthukuzi athi aqhubekela phambili ngalimbuthano njalo acela abantu ukuthi babasekele kulokho abakwenzayo bebonga losekelo lwabo ngesikhathi etshonile. Ukukhalala umsebenzi kwabadlali beqembu leHighlanders izolo kubangele ukuthi ukulolonga ubuciko babo kuliviki lakho kwesulwe ngoba besithi bazakwenza lokho bengabhadalwa iholo labo lenyanga kazibandlela kodwa nje lokhu. Lanxa iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uMnumzana Modern Ngwenya loDonald Ndebele zigijime zabancenga enkundleni yeBarberfield Stadium izolo, abadlali laba baqhubekile ngokukhalala umsebenzi. Omunye umdlali okhulume lephephandaba leThe Chronicle uthi lanxa bekwazi ukuthi iBoso iyazama ukubadingela imali yabo lokhu akubasizi ngoba omastanda bafuna imali yerent, imuli zabo zifuna ukudla njalo labantu abahleli bebakweleta sebefuna izimali zabo zibuyiselwe. Ngesizwe, abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Salbonani lapha ku Studio 7 lesimanga esikhulu ngimi engikhulumayo ngwasekezi kuThembe Village lapha esikhala ngakho thina lapha eThembe Village mina seJohannesburg sikhala ngokuthi kungenile abantu abangobhinya abahamba behopa abazali bethu bethi bona bakhipha ondova bebathathela izimbuzi lezimali lezinkomo bathiya bengalalutho emakhaya bengalalutho lokudla lesimo selizwe sinje asikwazi ukuthi abazali bethu bazodlani lezimali abasibiza zona zilapha eGoli singakwazi ukuthi abazali bethu basifonele abasitshele ukuthi kufuneka izimali ezingaka sikhoqe izimali ezihambise khona ngale basitshele abazali bethu bavumile lezo zinto kodwa kungaso zinto ezilungileyo ezirongo. Laba bantu basibathathele abazali bethu izifuyo eziphelele duni uma bakuthole lesifuyo esisodwa ekhaya bekule nkomo ezimbili bazithethe zonke akusela lutho nkomo lezo sozami kodwa ngezikababa. Kodwa engitsho ukuthi bantu bakithi siyacela mpela ukuthi kanti laba bantu laba bakhitshwa mbani nguhulumeni kumbe bazenzela ngoba laba bantu kukhanya badla lamasobhuku bababathengayo ukuthi babanike izimali ukuthi bayenze njalo. Ngoba siloqiniso likabaliyenzayo ngoba uma ngizwa mina kahle ngibuzisisa bathi yonke indawo bahamba bekhipha isikhova lenyoka noma njilila izinto ezimbili ezifana nayo. Kambe isigaba sevillage singaka singaba lezinto ezifana nayo ondova labo ababathenga endaweni efana nayo yini. Awu siyacela uhulumeni siyakucela sibili ukuthi le audio ikhuluma ngayo njengasikhathi samanje. Ngibuhlungu kakhulu ngalaba bantu othothi laba abazezonsika othika laba abahamba beganga bethathela abazali bethu. Abazali bethu kathesi basele bengenalutho basele behleli kathesi abazali bethu indlala ihleli kathesi abanalutho ngalaba bantu. Siyacela ukuba uhulumeni angenelele kulaba bantu abahamba impela bakhangelisise kahle kahle ukuthi laba bantu vele bazinhloboni abantu laba bahluba bakhumeza kakhulu abazali bethu. Bethola beyabulisa abazali bethu baqambela amanga babatshengisa izinto ezingalunganga. Yawu ngiyacela bakithi ukuthi bizame iplani ngalaba bantu.
Litshona njani abalaleli beStudio 7? Mina ngiyamangaliswa ngulowo gwadi othi yena uchamisa usesengumntwana omncane ofuna ukuthi kube le inclusive government ukuthi layedle. Anti liyabona ukuthi kusobala ukuthi yena uyakwazi ukuthi bafuna ukudla bodwa kuzani besenza into ezingela ngqondo ngezimali zabantu isitudio ukuthi bephumelelise ilizwe yena ukhuluma ngokudla kudliwani khona kuzani abantu bedubeka kangaka ilizwe lifuna ukulungiswa kade inclusive government yabisi iUS dollar bona ama ministers awezano balijontsha kade ukuthiwa kusela imali eZimbabwe sebelungiswa ngama RTGs ukuthi into ezingelancedo nje gababiseli gabafaki MDC buse sibona ukuthi sizaba lokho sidubeka nje ukudubeka esikwenzayo inikathesi.
Ngithanda ukubingelela kuwe msakazi nakubalaleli bonke ngisithi ngithanda ukumbonga uNkulunkulu osenzela umusa ngikhanda maphezu kokuba eleli izulu lisina nje ukuthi sithole isivuno esihle kwabalimileyo sithole isivuno esihle siziphilise ngazo lezidlimi esidlimileyo kuze ukuthi njengalokho izimpabhe singasela lutho sokwenzima ukuthengeka kwezinto ezitolo sikwazi ukuphila ngalokho esikulimileyo. Ngikhumbula kwathiwa izimpabhe yathola uzibuse uzibuse inqa ngikhangela izimbabwe kayimthola ngozibuse asinaye thina uzibuse aluba silo zibuse aluba umsebenzi ukhona aluba senza konke esikudinga esikuthandayo manje okubonisa ukuthi asilazi uzibuse abantu bayavalelwe emajele abantu bayaboshwa abavumeli ukuthi benze abakuthandayo, abavumeli ukuthi bekhulume abakufuna elizweni. Manje engathi ke uNkulunkulu engaphathisa kakhulu engemvula yakhe, oze sike siphume edubeni lokuholelwa njengezinkukhu, silime sidle sisuthe elizweni leli. Noma izinto sezidura, zihlale zidura, kodwa sisidla sisutha, sishote lokho esikushotayo okufana nemisebenzi. Ngikhangele kathesi abantwana bezibabhe kabekho bonke elizweni, bayaphumela ngaphandle kwelizwe bezama ukuyadinga amadlelo aluhlazo okuziphilisa, ngendaba yokuthi izimpapa izangimthole ufreedom, izangimthole uzibuse. Silokhu esisemzandleni zabahuquluzi, lathathwa ilizwe, kuthiwa lithathelwa abahuquluzi abamhlophe, kathe sisele kubahuquluzi labantu abamnyama abafana nathi, abasithwalise nzima kuleli lizwe. Engathi siyacela uNkulunkulu engangenela. Ngiyabonga wemsakazi, ngibonga nakini nonke balaleli. Okhulumayo nguVictor Velaphi, ofona esejotsholo.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawo ungasithumela wakho umbiko, usitshele okwenzakala kwesakho isigaba, kumbe ubingelele abangane lezihlobo. Njalo sithanda ukulazisa ukuthi imbiko leyo ukuthi uzirekhode esiNdebele milutshwana kakhulu. Sithola eminingi evela esishoneni abesiNdebele abathumeli, ngakho siba lembili kumbe emthathu, kodwa hayi siyathemba ukuthi ngesikhathi sizayemukela evela kwabakhuluma isiNdebele. Sithanda njalo ukwamukela labo abasixhasayo, abasilandelayo phela siya live streamer kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Indebele. Usikhumbuzo mlalazi uthi mamuka chini ebulili maye uyasivukisa ke ngesikhalanga, siyavuka. Lo lesedi moleya uthi livuka njani balandeli. Usikhumbuzo mlalazi uthi uyithatha ngaphi imali umnumzana Chamisa ayidlalisa ngalindlela. Abesembiza ngelinye nje igama enganyeke ngalithi bhadla emphakathini. Njalo uthi I'm sorry to those who still trust this young man. Ngambono wakhe lo ungabona abalandeli bakhe umnumzana Chamisa labo bangathi ah kambe uthini umlalazi. Unkosinathi Chinga Ndebelena uthi uvuka njani msakazi, ngibingelela izihlobo zami labangani le eDandanda BH44 eLupane, ngilethemba inguquko izafika ngelinye ilanga. Siyabonga Ndebele. Okwakhathesi ke esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika lithi liza kwethesa iziphathamandla zikahulumende weVenezuela kanye laba basebenzelayo kwezemali, ezinye njalo izijeziso kumalanga ambalwa azayo, lezinye njalo kumaviki azayo. Isiphathamandla sikahulumende weMelika esibona ngalolu daba umnumzana Elliot Abrams utshele intatheli izindaba kumanyano we-United Nations ukuthi uzaletha lolu daba phambi kwalumanyano ukwenzela ukuthi uvotele ukuthi uncedo olugoqela ukudla, imithi lokunye lungene elizweni, lanxa umongameli walelo lizwe uNicolas Maduro ekwenqaba lokhu ngenxa yokuthi elemelika lifuna ukumsusa embusweni, lisithi lisekela umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Juan Guaido. Uhulumende weMelika uthi kasoze anike imvumo untombazana wesizalwane seMelika eyokuthi azohlala njalo kulele lizwe ngemva kokuthi aye kwendela kumalunga iqembu labahlamuki ele-ISIS eSyria, kodwa esefuna ukuphindela emuva. Imuli kantombazana la okuthiwa nguHoda Mutana olabazali abadabuka khona le-Middle East isiliswa lolu daba emthethwandaba ngoba isithi wazalelwa eMelika njalo yilo ilizwe alaziyo. Uselomntwana oleminyaka phose embili. Umongameli Trump ulobe enkundleni yeTwitter ukuthi usetshele umsekeli wakhe uMike Pence ukuthi engamvumeleli intombazana ingena elizweni. Uhlupho olufanayo lubikwa lubhahile eMelika leBrithani. Ukuziphetha iza kwamanye amazwe, obengumongameli weleNigeria uMohamed Buhari usebuyele njalo esikhundleni sakhe ngemva kokhetho oluqhutshwe kulelo lizwe, lanxa ibandla eliphikisayo lizame ukumisa ukubalwa kwamavoti lisithi bekulokuqilibezela. ukhangelele ukwethula umbiko wakhe wakuqala wokunqoba. Ibandla eliphikisayo ele People's Democratic Party lithi umtshina yokubala amavoti la yenziwe ukuthi ingasebenzi kuhle ngabomo, lanxa lingatsho ukuthi lizayiphikisa impumela yokhetho kumbe hatshi. Ukubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lantathu ngenxa yodlakela kulolu khetho. Oyeligqwetha likamongameli Donald Trump, umnumzana Michael Cohen, ukhangelelwe ukumiswa phambi kwedale le-Congress namuhla ukuze akhulume konke okuphathelane lebhizimusi kaTrump kanye lowayekwenza phambilini langemuva kokhetho luka-2016 olokudinga umongameli khonapha eMelika. Umnumzana Cohen ngowakuqala olesikhundla esiphezulu eMelika ukuthi afakaze phambi kwaleli dale. Selokhu kwaba le-Watergate scandal ngomnyaka ka-1970 esasithinta umongameli welizwe ngaleso sikhathi. Umnumzana Cohen ukhangelelwe ukukhuluma ngokuthunywa kwakhe ngumongameli Trump ukuthi abhadale abesifazana abikwa wayesiya labo emacansini ngendlela yokuthi bengakuvezi lokho. Lokhu kubikwa wakwenza kunkosazana Stormy Daniels owazakala ngokuphatheka kumifanekiso emacansini i-porn star, kanye lo Karen McDougall otshengisa umzimba wakhe engagqokanga okupheleleyo, i-Playboy model. Umnumzana Cohen wavuma ukuthi ulecala lokuqamba amanga phambi kwedale le-Congress lokuthi ngempela wababhadala abesifazana laba, kodwa uTrump eyakuphika lokhu. Ukhangelelwe kumiswa phambi kwamakomiti amathathu kuliviki, amabili abe evalelwe umphakathi. Umnumzana Cohen oleminyaka engamachumi amahlanu lambili 52 wayeligqwetha likamnumzana Trump okweminyaka elichumi kwaze kwafika ukhetho luka-2016, njalo wayemncedisa ukubhula umlilo nxa iphambanisile. Besizwe umculo wabafana bakagodlwayo besithi Highlanders. Umculo wabafana bakagodlwayo besithi Highlanders. Singakehlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lezanu PF lithi Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa eseye amazweni ambalwa edinga usekelo. Siluqeba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.